Kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 Lwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kodwa ke into lethu isanombuzo ke lapha ngeyokuthi into lezi abazingenileyo ezombusazwe bazahlala bephakathi kwazo kumbe bazahlala bengaphandle kwazo, ngoba kusasa kuzenzakala ukuthi osaphethe isikhundla sikahulumente ayenza akwenzayo abangakuthathiyo.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezidlela evalweni kulandela ukusuka kwamasotsha ezitaladeni lapho kade elondoloza khona ngokuthula engahlakamezi uZulu njengalokho kwenziwa ngamapolisa.
In 3 months time sevele sengired, I'll be in Zim 3 months time, ngiyabe sengikhonale.
Abanye abeZimbabwe abahlala emazweni bathi sebefuna ukulubhekisa ekhaya kulandela ukusuka kukamongameli Robert Mugabe esihlalweni. Umhlabeleli olodumo uJays Marabini uthukwa ngabantu abathi uhlabelelani ngesiNdebele embuthanweni wokugcoba umnumzana Emerson Mnangagwa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezidlela evalweni kulandela ukusuka kwamasotsha ezitaladeni lapho kade elondoloza khona ukuthula engahlokamezi uZulu, ikanti amapholisa wona aseqalile ukubonakala osekuthiye abanye besithi sebezadliswa imbuya ngoluthi behlawuliswe imali zesifumbatho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kusukela mhla ka-15 Lwezi, lapho amasotsha ahluthuna intambo zombuso bekuyiwona abebonakala ezitaladeni elondoloza ukuthula esenza umsebenzi wamapholisa wona kade engasabonwa njengelihlo lentwala. Kodwa amasotsha aseqalile ukusuka ezitaladeni, wona amapholisa lawo aseqalile ukubonakala lapha lalaphaya emgwaqweni lapha okwande unyakazela amapholisa evimba izimota kuma-roadblock bese kubetha umoya, abachayeli bezihambela kungela nkinga lanxa bebemiswa lapha lalaphaya. Kungalesi sizathoke uZulu okubalisa umnumzana Themba Sigola ethi ukhathazekile ngokuza kwamapholisa emgwaqweni. Uthi yena labanye bakhe bese bephumule ukuhlukunyezwa ngamapholisa lapho beqhuba imisebenzi yabo eyehlukeneyo.
Endleleni lapha bekuhambeka kuhle, lapha ungasahlupheki, hhayi abantu besebenze benza imali zabo benceda imuli zabo. Maye kathesi bengahamba laba sizabona ukuthi kuzahamba njani, ngoba ihulumende ngentsha. So-ke nxa ihulumende yenza sikhangelele ukuthi khona kube njalo njengalokho kade kuyikho khona.
USigola uthi ukhangelele ukuba amapholisa ezolandela umzekeliso abawunikezwe ngabakubutho kwezokuqhuba umsebenzi.
Ubuyibona i-roadblock, siyibone once izoli wo-roadblock siya eChabanda, eCholojo. Amasotsha siwona amasotsha, one ndawo. Kodwa ndawo zonke vele akula roadblock ngisho. Abantu bazisebenzela nje benganika umuntu imali zabo, hhayi abazihluphekelayo ngoba besebenza. So sithi amasotsha a-right sibili. Singabona kunzima, sithi amapholisa nxa engahlupha futhi kababizelwe amasotsha bezobalungisisa.
Omunye wabakade besebenzelana labenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square kumikhankaso yokususwa kwalo owayengumongameli, umnumzana Stevens Banda, utshelela umsakazi ukuba bekumele amasotsha asuke esitaladeni ngoba okwabo sekuphelile.
Sibona ukwenziwa libutho ukuthi sisuke emgwaqweni libuyela emabharakini. Singathi ngenye ndlela kutshengisa ukubana ibutho seliqedile umsebenzi ade liwenza, njalo selisetheni ukubana sokulokuthula elizweni laseZimbabwe.
Umnumzana Charles Nyoni ophatheke kumikhankaso yokulwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lombuso oqotho uthi lanxa ewuncoma umsebenzi owenziwe ngabakubutho wethuswa ngumcabango wokuba amasotsha asenanzelele ukuba balamandla okugenqula uhulumende.
Kodwa ke into ngibuyisa nombuzo ke lapha ngeyokuthi into lezi abazingenileyo ezombusazwe bazahlala bephakathi kwazo kumbe bazahlala bengaphandle kwazo, ngoba kusasa kuzenzakala ukuthi lo osaphethe isikhundla sikahulumende ayenza akwenzayo abangakuthathiyo bona njengamasosha, bazaziphatha na njengamasosha besemabharakini kumbe bazaphuma futhi babuye bethi sebesezomkhipha befake lo abamfunayo.
Lanxa bekulokuthula ngesikhathi abakubutho behluthuna intambo zombuso baphatha uZulu ngendlela encomekayo, uNyoni ethi lokho akukususi ukuba konke okwenziwayo kwakungaphandle komthetho.
Wabo umthetho awubavumeli ukuthi baphatheke kwendaba zesombusazwe, kodwa ukuthi bona bavikele ilizwe kulaba ababe bevela ngangaphandle befuna ukungena phakathi ukuthi balisane noZulu. Kodwa lapha sesibabona bona sebengenela indaba zombusazwe esaphakathi, so into esasiphihlisa amakhanda ukuthi bazahlala yini kumabharaki kumbe bazabe sebephuma sebengenela indaba zombusazwe njengoba sekuyikho abakujwayeleyo sekuyikho abakuqaliseli ukukwenza. Njalo bakwenza baphumelela ngakho ini kwenza izifiso zabo nentando yabo, kungenani ukuthi uZulu ufunani nentando kaZulu ukuthi ithini, nomthetho njalo waseZimbabwe ukuthi uthini.
Ukusuka kwabakubutho ezitaladeni kuqale ukubonakala ngolwesihlanu ngemva kokugcotshwa ngokusemthethweni umongameli welizwe omutsha uMnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kodwa uZulu wesigaba semaNdebeleni useyamukele ngenjabulo ukubuyela kwebutho enkambeni esithi ubevele sephila nzima ngoba amasosha elembali embi kulandela isiga sombhuqazo wegugurawundi owabangela ukufa kwabantu abaningi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ohlaziya ngamalungelo oluntu uMnumzana Effie Ncube uthe kulinyathelo elihle elithathwa libutho uma sebefezile abakade bekujonyile.
Ukuba sefo kuyinto ezathatha isikhathi ukube yenzeke, kuzaya ngokuthi kuyasekelwa yini isisekelo sombuso ngendlela efaneleyo, yokuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa yini, kuyavotwa ngendlela ekhululekile yini, kuyabudalwa imisebenzi, kuyaphilwa impilo eqondileyo esibhedlela, kuphele imithi ezikolo, kufundwe ngendlela efaneleyo. Isefithi yomuntu into ebanzi, ayiyo kuphela ngamasosha, ithinta konke okudingwa ngumuntu kumele kube khona ukuze sibe sefu. Kodwa ukubuyela kwebutho yinto eyamukelekileyo, vele kumele bayahlala ngaphakathi emabharakini ngokuba umbuso welizwe ufanele kube umbuso wama-election abantu abavotelweyo ngokwesisekelo sombuso.
Evumelana lo Ncube uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kuyisenzo esihle njalo bakhangelele ukuba kube lokuthula ezweni.
Kuyinto enhle ngoba abantu vele bebengahlalisekanga ngoba abantu bayawesaba. So uma sebuyele kuyikuthi abuyela wonke, kuzaba yinto enhle. Sesikhangelele ukuthi amapholisa lawo abe professional ngoba amasosha abantu kodwa bengalahlukumezo njengamapholisa. Amapholisa ayi-corrupt kakhulu.
Umlweli wenkululeko uMnumzana Matthew Sibanda ukuthakazelele ukubuyela kwebutho enkambeni wakhuthaza ukuba lapho amapholisa eqala ukusebenza ababe lenhlonipho, alandele imithetho, hathi ukumemethekisa ubugwelegwele.
Ukubuyela kwamasosha ezinkambeni kasilahlupho lakho, ngoba kade bekuphumele ukukulungisa baso kulungile. Hayi, asilubona uhlupho, kulungile ukuthi babuyele ezinkambeni. Okunye njalo ebesekuthanda ukuthi ma bebuyela ezinkambeni kabe kufanele ukuthi alawa amapholisa ngendlela kade sesenza ngayo engasayenzi njengabantu bomthetho, sebesetsha abantu izimali emgwaqweni nasezitaradeni, labo babaqondise babatshele ukuthi kumele bayesebenze ngomthetho oqondileyo elizwa ukuhlonipha abantu izizalwane zasezimbabwe bengaziphathi bezihlukumeze ngathi ngabantu bokuze ama-foreigners.
Isakhamuzi sePlumtree kwaMadlambuzi uMnumzana Thamani Ncube uthe kuyisenzo esihle ukubuyela kwebutho ngoba bebesebelovalo ngenxa yembali yebutho abalayo eMandebeleni.
Ukubuyela kwamasosha lokhu esikubona kusenziwa ebuyela emabharakini, mbona ngani singathi it's a positive development egcwalisa khona lokho akade bevele bekukhuluma ukuthi khona bona abahlosanga ukuthatha umbuso kumbe ukuhluphuna umbuso ku Robert. So ngase sibabona sebebuyele emabharakini ukuthi khona uhlelo lwabo kuba nomongameli omutsha ongaso Robert Mugabe ukuthi ukuthi khona soluphendi njalo khona kuvele kungafanelanga ukuthi khona amasotsha akhanye egcwele indawo yonke khona kuwelambi khona lokhu kuletha ukuthi khona izakamizi zingahlaliseki.
Olwela amalungelo esifazana unkosikazi Jenny Williams uthe kuhle ukubuyela kwebutho njalo kuqale izolo ethi kodwa bazasala belovalo kancane. Iningi labantu lithi ibutho lilalele iziqondiso abaziphiwayo bephuma enkambeni bethi yebo kungabe kube lomonakalo kodwa awufananga lowakwamanye amazwe bethi ibutho alihambe kuhle ngoba livele lingafuzanga ukuhlala lozulu kodwa bathi bengathathi isifundo esibi sokuthi umbuso uyahluthulwa mahlayana. Ngimela iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso zakwele South Africa ezithiyeneyo zithe gwaqa eJohannesburg lamhlanje zixoxa ngenguquko esibe khona kwezombusazwe eZimbabwe lomthelela wayo kwele South Africa lasemazweni wonke awezansi yezwekazi le-Afrika ikakhulu kugcwele lezisebenzi. UBenedict Nhlapho siphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezingena lomhlangano oqale ekuseni lamhlanje zigoqela iChris Hani Institute, iSouth African Communist Party, iSouth African Congress of Trade Unions kanye leZimbabwe Communist Party. Ekhuluma kulomhlangano oqhutshwa phansi kwesihloko esithi inguquko yeZimbabwe lomthelela wayo kuzisebenzi, unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabuto Mabena uthe kudingeka abantu beZimbabwe baqaphele ukuthi ukuphuma kwamongameli Mugabe esihlalweni akusikho ukuzadala imisebenzi lokufaka ukudla etafuleni labalambayo.
Siyakwazi ukuthi uMnangagwa lilunga leZanu PF kade uvele kuyibaba busayo kusukela ngo-1980. Lokho kuyiZanu PF ebusayo sokubonayo kuphela kuphume Robert Gabriel Mugabe wangena Emmerson Mnangagwa kasi lubone kakhulu utshintsho lukhona. Kodwa sibona ngane kungaba khona kuphela yikuthi mhlawumbe kungenzeka umnotho kancane ongani uyavunga.
UMabena kubeke wathi kufuneka uhulumende kaMnumzana Emmerson Mnangagwa akhe uhulumende ogoqela inhlobo zonke zezombusazwe lenhlanganiso zikaZulu ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe kungakayiwa ekhethweni. UMabena uthe kufuneka uhulumende akhangele ukuthi ngobani abala maplaza amaningi bathathelwe afake inhlelo zokubhadala izikwelede zelizwe. Umcwaningi enhlanganisweni eChris Hani Institute uMnumzana Samukele Hadebe uthe inguquko ekhona eZimbabwe kayisoke iphathise ngalutho nxa uhulumende engethulanga imithetho ezokhulisa amathuba emisebenzi okuzaqeda indlala emulini eziningi.
Khangeleleki ukuthi uhulumende lo osekhona yena uzafaka milayo bani, milando bani, ndlela bani, migomo bani eyokwakha lokuvuselela ilizwe lokhu abantu abaningi bavele kabasebenzi. Sikhangeleke ukuthi kambe konke lokhu kungefezwa njani, abantu bona bephathisa ngapi.
Ubuye wathi uqakathekile ukuthi uZulu abe yingxenye ekubunjweni kwemithetho elawula ilizwe ukwenzela ukuthi uhulumende alandele intando kaZulu athi ukwenza akufunayo. Umsekeli kanobhala ebandleni leSouth African Communist Party uMnumzana Chris Mahlako yena uthele Studio 7 ukuthi uhulumende omutsha kufanele aqakathekise ukuqula impilo yezisebenzi ngoba yizo ezinakakela isizwe labantu baso. Uthe izalwane zeZimbabwe kudingeka zazi ukuthi umongameli Mnangagwa ufake yizo ngakho yizo ezilamandla okumkhipha.
These changes ziguqula impilo yabantu eZimbabwe in a very significant way. It's important that these changes actually change the lives of a peasant class of Zimbabwe, a youth of Zimbabwe, omama nabanye. Therefore, it is important that abantu be focused to change their lives and also hold their leadership accountable.
Amanxusa angena lomhlangano ayavumelana ukuthi okwenzakale eZimbabwe kufanele kube isifundo esikhulu emazweni onke asezansi yezwekazi le-Afrika ikakhulu eSouth Africa le-DRC ngesikhathi ningi kulamazwe lifuna ukuthi omongameli bawo behle esihlalweni kodwa beqhubeka besala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, lokhu sise South Africa. Ukuchiya isikhundla sokubusa ilizwe okwenziwe nguMongameli Mugabe kuphe ithemba ebantwini abaningi beZimbabwe. Abanye abahlala phandle kwelizwe bathi sebelungiselele ukuphenduka ekhaya. Sixoxe lomunye osehlale iminyaka eminingi eseSouth Africa othi usephindela ekhaya.
Igama lami ngoCharity Ncube, ngiseJohannesburg South.
Ye, ungasitshela ukuthi wamukele njani indaba esizizwile ezivele ekhaya kubana uMongameli Mugabe kasanguye osesikhundleni?
Khona ngingathi ku-right, but ngijabulele nje ukuthi because yena u-stepped down, kwaba ngomunye osethethe indawo, so ngingathi nje ngijabulile.
Manje ubona ngani uzaphenduka yini ekhaya ngenxa yokuthi sokulo mongameli omutsha?
Definitely I have to. Kumele ngibuyele ekhaya, definitely.
Usulungiselele kumbe yinto obona ngani uzayenza ngokuya kwesikhathi?
In 3 months time sevele sengi-ready. I'll be in Zim. 3 months time I'll be in Zim. Ngiyabe sengikhona.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu zifolile ezitaladeni zinanza ilanga lokuqeda udlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ukudubuka intshonalanga yedolobho leNingbo kweleChina kubulele abantu ababili kwafa abaningi. Umphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo ukhangelelwe ukumiswa edale kusasa. UChombo wayethunjwe ngamasotsha izolo emthethwandaba ucele ukuthi athoniswe icala lakhe ensitha okuthiwa in camera ngesilungu, esithi ngoba ubufakazi bakhe bulemfihlo zesizwe okungabangela ukungahlaliseki elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChombo uthi yena lemuli yakhe basebelele kusihlwa mhla ka 14 Lwezi, lapho kweza khona abantu ababegqoke impahla yabakubutho bezivale ubuso babhidliza isango bangena babulala lamasango aphakathi endlini kunye lamafasitele basebemthatha ngodlakela wavalwa ubuso ngesaka. UChombo uthi wasiwa endaweni angayaziyo lapho afika wetheswa amacala abalisa ungahambisi kuhle umsebenzi webandla leZANU-PF kanye lokungaqhubi kuhle umsebenzi ngesikhathi engumphathintambo ogatsha olubona ngezokulondolozwa kwezabelo. UChombo uthi ngolwesithathu amasotsha ambisela ngekhaya kodwa wafica kulamapholisa emlindele ahle ambopha. Umtshutshisi umnumzana Edmore Nyazamba uthi uChombo wetheswa amacala amathathu abalisa ungethembeki, i-corruption kanye lobusela bokufihla iqiniso, i-fraud ngesiNgisi. UNyazamba ucele idale kuba avalelwe kuze kuyefika mhla ka-8 kunyanga kaMpalakazi. Igqwetha likaChombo umnumzana Lavumo Maduku uyaliphikisa leli cala njalo uthi amapholisa asephule umthetho ngoba sebevalele uChombo osekwedlule amalanga amabili okungekho emthethweni. Kodwa umtshutshisi uthi uChombo ubotshwe ngolwesithathu njalo ulethwe edale ngokusemthethweni. Kodwa uMaduku uthi isibotshwa asimelayo siveze ubufakazi bokuthi sibotshwe mhla ka-15 Lwezi, okusobala ukuba engowathathwa ngabantu bakahulumende kungakho kumele akhululwe. Umantshi umnumzana Elisha Singano ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kulolu daba lamhla. Lokho kwenzakala enye inkokheli yebandla leZanu PF abakhokheli bohlangothi lwabasakhulayo abathi umnumzana Innocent Amandishe lomnumzana Kudzai Chipanga labo bathoniswe besetheswa icala lokweyisa inkokheli zebutho. Umanji unkosikazi Josephine Sande ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe sokubana aphiwe na uChipanga imvumo yokuhlawula imali yesibambiso ibail. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esavunyelwa. UChipanga laye ubotshwe ngasukulunye kuze kubotshwe umnumzana Chombo. UHamandishe yena uzaphindela emthethandaba mhla ka 8 December. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umhlabeleli olodumo odabuka kobulawayo uJayza Maravini uthi yena leqembu lakhe bathukwe bajikijelwa ngento ezithiyeneyo ngabantu kade besembuthanweni wokugcoba umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. UJayza uthi abantu laba bebesithi kasuke enkundleni ngoba uhlabela ngesiNdebele. Sixoxe laye uJayza ukuze sizwe lolu daba ngokugcweleyo.
Sanibonani izimbabwe yonke umhlaba wonke jele nguJayza Maravini lo okhulumayo. Ngathi sokungakhanyi iprogram sengenasikhathilana ngoba njalo futhi umkhili bekuyilungu ekwenzela ngapha kwelekela mandebeleni emathebeleni koBulawayo. So badala nje etharamba kwadlala omasisi kwadlala ojapreza no ngathi i-main program ephuma kutelevision akula iproyekthi ngathi sizele ithelevishini njengokuthi ke siye olaye lathi siyathakazela ngoba aningi kakhulu abantu abebuye for mathebele ngithi siyarare babe amabhasi sibathakazelelelanga then ngithumela umessage directly na akukubonanga la kuthelevishini isemfani yakho koBulawayo manje ukuthi kuyaqala nje ngoba siyaqalisakela abantu bathi bathi at least ngere putayi ngabe kukhona cha umumo wakhona wakhulu kakhulu abasizela ngamambodi yabe sizela ngasuku zamazi futhi ngayithi zama-drink amaphepha yonke into ongayicabanga ngiyacabanga ngesikhathi njengyakuko lusenzaka lebholeni ukuthi very bad isisimo ebesikuso abesizazenza ihlamba then ekugcineni ngagcina mina sengithatha imic ngikhuluma ngazi batshela ukuthi lekho likwenzako kurongo kakhulu asiyo nto enzi ngoba sonke singamazimabhenzi ngababuza ukuthi sihlala ngapho kumdaka bengingakwazi ukuthiwe ezimbabwe kulamanye ama-tribes angamazimbabhenzi nangihlalela ngapho ngabatshela ukuthi I told them ama-freestate abeyrepeated that next 6 times then behlisa kumoya-ke lapho basathatha ingoma sayiceda sedla sasithatha ingoma eyi-1 but kudanise kakhulu ukuthi akuzange kube umuntu obuyileyo wakhuluma ngakho kumbe wakhuza abantu kumbe wathini then so ngento babangiseda akula izitete embuzi ye akula anything embuzi yikho kungenze mna ngazayo lesimo esincono ngifake kula mpeji ezithinto le kumele siyi-address kube yinto ephinayo ama-politicians yibo abantu abaaba-address njenjengabonbut nxa bengaku-address i-address ombani nxa senzela ke ngingela mpendela ngifake ephejini lami ngithele awama-friends lento eyenzakaleyo.
Bona abantu abakwenzileyo khona lokhu ngabantu ongababona ukuthi ungababazi ukuthi ngobani njalo bebekhanya yini ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kumbe iziklewi nje?
Hayi, laphana ngingakusho ukuthi khona i-stadium sonke ikhuluma asenta asonto ngane iyindlela i-stadium sonke abantu bokade bebukeliswe bekhanya i-stadium wonke umuntu besenganjalo manje sithi la kuzo nje ngumane into efana zonke so mina sithi nawe manje because ngizongena umuntu ukuya amafata abantu abamele bakwazi ukuthi abantu abenza ilong yena sithi la yaphona abayenza ivongo ngamazwabe sonke kwanjanisa ukuthi bona abantu bonke abavela le mathewendre kwezushi ngakhulu abantu ukuthi kathangele kubangeli kwa kuthisa ungakwanda kusetshiswa esedantiukuthi azange uphiwe wena isikhathi sokuthi ufule kwithelevishini abantu bezwabe labo babone ukuthi ngoba bathi abaadilizile ukuthi ama-pillars elizwe leli isithini abantu besoneni nabantu besizinda wonke amanye ama-tribes akhona esikhange nesizenza wonke umuntu ngoba kule-language ezikhulunywa i-official elizwe and asiyoqala ukuthi onivela ngakho uqalele ukuthi singamazwabe sisoprezent ukuthi asebebheda ngenjati ngomsimu lwakhe bangengemasiwakhe nangendlela ezasi sikwazi ukuthi sijabulelane jabule ukuba ngamazwabe kodwa angikutholanga angikutholanga ngoba kunjanise ukuthi akula muntu okhuluma ngakho ukuthi lento yenza ngoba ama-politici njengomane akukhulumeka ngiyabulunga mina mnekepoliticiyanamise ngikhuluma ngento yenza esizinkini ekhompyutha okuzisukuluzayo ukuthi ngamagama okuthi mina ngindebele yikho okuzisa ukuhlungu ukuthi mina angingaze kucalwa ngoba mina abangani bami amaningi bangama-musicians ngakutela ngoka lomachiyesu konke ojapreza konke konke ama-musicians anantiyesu
Hello ke nguJays Marabini umhlabeleli olodumo odabuka kobulawayo esilandisela ngokwenzakale embuthanweni lapho kade kugcotshwa umongameli omutsha ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Mbuzonqomani ni ingoma kaJays Marabini esigqibela uhlelo kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezidlela evalweni kulandela ukusuka kwamasotsha ezitaladeni lapho kade belondoloza ukuthula bengakhahlamezi uZulu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngehola lika 7 ntambama.